So we zika descend of a VOA in Jebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ngenjabulo kustudio 7, ngolwesihlanu mhlaka 13 kuNcwabakazi 2021, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
wonke abazawuphatheka kuhlelo lwezethu iTF 2021 okugoqela abazobukisa imisebenzi yabo, abazokwakha labathengisayo, kumele baveze izithupha ezitshengisa ukuba bahloliwe njalo abala mkhuhlane we-COVID-19.
Umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana owe-Trade Fair oke wadluliselwa phambili ngenxa yokumemetheka kwe-coronavirus usuhlelwe ukuqhutshwa kusukela mhlaka 23 kuNcwabakazi kusiya ku-25.
Ngibona sengathi uLungu uyayiluza i-election bazomnqoba. Siyabona njalo ukuthi usetshintshile indlela amasosha asebenza ngayo, sewathathe wathi bangene kulezo ndawo ezingani zilodlakela.
Ukubalwa kwamavoti kuyaqhubeka eZambia ngemva kokhetho oluqhutshwe izolo lokudinga umongameli walelo lizwe lamalunga edale lephalamende. Kuwoza Friday namhlanje silomculi osacathulayo ozibiza ngokuthi ngumzala, kodwa igama lakhe lokuzalwa kungu-Onias Banda. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair owawukhangelelwe kwenziwa ngoNtulikazi wadluliselwa phambili ngenxa yokumemetheka kwe-coronavirus usuhlelwe ukuqhutshwa kusukela mhlaka 23 kuNcwabakazi kusiyafika mhlaka 25. Inguquko elethwe lubhubhane lwe-COVID-19 isibangele ukuthi kufakwe imigoqo yokuthi labo abazaphatheka embukisweni lo babe lencwadi ezitshengisa ukuthi abalagcikwane le-COVID-19 njalo sebehlatshiwe ngokugcweleyo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba.
UZulu wakobulawayo wamukele ngenjabulo ukuthi umbukiso weZITF usuzaqhutshwa njengokuhlelwa kwawo ngoba ukhanyelelwe ukuthuthukisa ezomnotho welizwe. Umphathintambo wesabelo sebulawayo Metropolitan unkosikazi Judith Ncube uthi umbukiso lo uzathuthukisa ibhizimusi kobulawayo.
Thina njengobulawayo sithokozile kakhulu ngoba kuzaletha i-businesses. Izitolo zakithi will benefit, lama-food outlets they will benefit, and other business activities zizaba boosted. Yebo, ye siphakathi kwe-COVID-19 ngesikhathi se-Trade Fair. I-protocols of the World Health Organization.
Umsekeli kameya wakobulawayo uCouncillor Mlandu Ncube uthi iCouncili yakhe izahlala ehlomile ngesikhathi seZimbabwe International Trade Fair ukuba ikhangele okungabe kuphathelane le-COVID-19.
Izethu uhlelo oluqalile wakobulawayo balunika ithuba osomabhizimisi ukubana betshengise njalo bedinga amanye amakhadi. Kodwa ingozi ekhona lonyanga yokuthi sibhekane negciwane le-COVID, njalo sicela abantu benanzelele njengedolobhu i-COVID response team yethu iyabe i-ready uku-attenda ama-issues anjalo. Sicela abantu begcine kahle benanzelele umkhuhlane.
Umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, i-BVTA, uMnumzana Mike Ndiweni uthi indikimba yalonyaka eZITF ibapha idlabuzane.
Esikhangelele ukuthi abazisebenzayo labo bathole ithuba lokuthi bayibukisa impahla zabo. Kodwa-ke nxa sikhangelele inhlawulo yokuthi bathole isithuba se-COVID testing kuzaba nzima ngoba intengo yakhona iphezulu kakhulu. Isahloko se-trade yalonyaka siyavuma ngempela ukuthi kumele sidonse amasokisi sibone ukuthi into sezitshintshile phila phakathi komkhuhlane we-COVID-19. Ngokunjalo-ke sibambe indlela zokuthengisa namhlanje ezokuthengisa ebulenjini ukuthi sidonse kanzima sitshintshe ukwenza sicabange kabanzi ukuthi singaphila njani ngesikhathi sobunzima esinje.
Umqondisi Thabiso Gabaza umhlali wakobulawayo uthi i-COVID-19 isiguqule umbukiso we-ZITF waba ngiwehlekana labo somabhizimusi.
Siyajabula lapho sisizwa ukuthi i-Trade Fair izakuba khona ngayona le inyanga. Kodwa imboni ngani iningi lethu vele sizayihluleka ukuthi sihambe siyefika khona labantwana ngoba khathesi imali ukuthi vele sihambe siyethesta iCOVID-19 siyabe singelayo. So kuzabe kunzima kithi kakhulu ukuthi sihambe this time, and iTrade Fair isipha ithuba lokuthi sike siphume njengezimuli sike siyekholisa labantwana. So kodwa khathesi ukhangani konke lokhu ngenxa yomkhuhlane weCOVID-19 sokuguqulekile, khangani iTrade Fair sizaba ngabo somabhizimusi kuphela.
Umqondisi weZimbabwe International Trade Fair umnumzana Nicholas Ndebele uchasisa ngombukiso.
Ngithanda ukukhuthaza wonke abazawuphatheka kuhlelo lwe-ZITF 2021, okugoqela abazobukisa imisebenzi yabo, abazokwakha loba ukucecisa, labathengisayo. Kumele baveze izithupha ezitshengisa ukuba bahloliwe njalo abala mkhuhlane we-COVID-19. Okuthiwa yi-COVID. Isithupha leso kumele sibe sithethwe kumahola angamashumi amane lesishiyagalombili adluleyo ukuba bavunyelwe ukungena emagedini aweZITF.
Umbukiso weZITF walonyaka ungaphansi kwendikimba ethi ukufanekisa ubutsha obukhona obamabhizimusi kulokhu okwenzakalayo kanye lamathuba akhona, showcasing the new normal for business and industry, realities and opportunities. Baviwa sebe nga makhulu edlula amane, i-408, asebe palisile ukuba bazabe bebukisa lonyaka kuZITF, kulabanye abavele kwamanye amazwe anjenge Belarus, Botswana, Malawi, Mauritius, Namibia, iNigeria, Indonesia, South Africa kanye leTanzania. Njalo indawo esithethwe ngababukisayo isingamachumi ayisichiyagalombili lasikhombisa ekhulwini i-87%. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abenhlanganiso yamabandla abokholo lwesiKristu eZimbabwe, Heads of Christian Denominations, bathi kuzabasinda njengamabandla ukwenqabela abantu ukuzokhonza nxa bengahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19 vaccine. Intatheli zindaba yethu Mavis Kamau sethulela lolu daba ngocweleyo.
Lokho ngokunye kokuphume emhlanganweni wabe-ZHOCD abawungene izolo wokubonisana phezu kwesiqondiso esethulwe nguhulumende ngolwesibili sokuvumela abangafisa ukuyakhonza mathupha emacaweni ukuthi abamabandla kumele babone ukuba ngabahlatshiweyo ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Unobhala jikelele wale inhlanganiso umfundisi Kenneth Mtata uchasisa kabanzi ngokuphume emhlanganweni wabo wayizolo.
There is need for clarity on who is expected to participate in church services, because there is an age group that
kumele kuchasiswe ukuthi ngubani ovumelekileyo ukungena enkonzweni, ngoba kulentanga vele engasoze ihlatshwe abantwana. Laba bantu ngabakho kusigaba sabahlatshwayo. Kumele kuchasiswe njalo ekuthini kulabantu abafunayo ukuhlatshwa kodwa besehluleka ukwenza njalo, ngoba bengakalitholi lelo thuba.
Been given a chance due to availability of vaccines.
Enye yalezi nkokheli yamabandla umfundisi Wilson Dutch webandla le-United Evangelical Church uthi akumelanga babanjwe ngamandla abantu ukuhlatshwa ijekiseni.
So you cannot force one to say you must be vaccinated if you want to go to church. Who's church?
Ungani wabamba umuntu ngamandla ukuthi kumele ube ngohlatshiweyo ma ufuna ukuya enkonzweni? Uhulumende akana mandla lawa. Lapho sizethula imbiko asephula ilungelo loluntu na elikusisekelo sombuso.
That is enshrined in the constitution.
Umnumzana Dumisane Ndlovu, omunye wamakholwa esiKristu, ngomunye wabalombono ukuthi akumelanga abantu babanjwe ngamandla ukuhlatshwa ijekiseni.
Ngokubona kwami, I think baye befosa abantu indirectly. Because they are confused ukuthi umuntu, abantu bokuhamba abantu abavaccine kuye kuphela. Wathi ungafuni ukuvaccinate, akusamelanga usonte.
Kodwa uhulumende uthi bazojeziswa labo abangalandeli isiqondiso abazethule ngolwesibili ezigoqela ukuthi abamabandla ezinkonzo kumele babone ukuthi abeza emacaweni ukuzokhonza amathupha kumele babe ngabahlatshiweyo amajekiseni okuzivikela ku-COVID-19 njalo bezilandela iziqondiso zenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eye-World Health Organization kanye lezabekwa nguhulumende. Ekutshoneni kwelanga la izolo abantu abangamakhulu ayisichiya galombili 800 batholakale bele COVID-19 abafika phose amachumi ayisithupha babo balahlekelwa imiphefumulo abedlula kancinyane inkulungwane ezingamachumi amathathu 33,392 bahlatshwe ijekiseni lakuqala ekutshoneni kwelanga la izolo kusitsho ukuba sebefika phose izigidi ezimbili 1,966,612 asebehlatshwe leli jekiseni okokuqala abafika phose inkulungwane ezingamachumi amahlanu 47,809 sebehlatshwe ijekiseni lesibili kusitsho ukuba sebesedlula isigidi 1,132,201 asebehlatshwe leli jekiseni lesibili abafika phose inkulungwane ezingamachumi amahlanu 47,809 sebehlatshwe ijekiseni lesibili ngokutshona kwayizolo kusitsho ukuba sebesedlula isigidi 1,132,201 asebehlatshwe leli jekiseni lesibili ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis gama
Ukuvalwa kwamavoti kuyaqhubeka eZambia ngemva kokhetho oluqhutshwe izolo olokudinga umongameli walelo lizwe lamalunga edale lePhalamende. Iqula lomanyano wamazwe akuzwekazi le-Afrika we-African Union ohlola ukuqhutshwa kokhetho lolu lithi konke kwenziwe ngemfanelo njalo bekungela kuqelibezela. Ugatsha olubona ngoqhutshwa kokhetho lwe-Electoral Commission of Zambia lubikwa lwazise ukuthi luzaveza impumelela yalolu khetho ngesikhathi esifaneleyo. Osaphethe isikhundla sikamongameli umnumzana Edgar Lungu uncintisana lomnumzana Hakainde Hichilema webandla eliphikisayo njalo kubikwa zindala zombili. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Walter Nsununkuli Mbongolwane ingcwethi yecubungula izombusazwe.
Ukusobala yikuthi abantu beZambia bafuna utshintsho ngendlela abaphume ngayo bevota kubonakala sengathi sebefuna ukuthi kube tshintshe abantu nxa bephuma ngendlela abaphume ngayo kwele Zambia kubonisa ukuthi bafuna ukukhipha umbuso kaLungu lo obevele ephila ehlukumeza abantu so uHichilema lo ngokwesithupha engena ngokwesithupha njalo abantu besiza besithi bayamseka kodwa engayiwini ekhethweni kodwa kwalamanje ngibona sengathi sokuyisikhathi sakhe manje ngibona sengathi uLungu uyayiluza i-election bazomnqoba siyabona njalo ukuthi usetshintshile indlela amasosha asebenza ngawo usewathathe wathi bangene kulezo ndawo ezingani zilodlakela lokhu kubonisa nje ukuthi uselungiselela ukuthi ayale ukuthi unqotshiwe kodwa nje yonke nje into ekhona eminingwana yonke esiyibonayo ikhomba ukuthi lo weqembu eliphikisayo angabe senqobile okhethweni
kuyikuthi ibandla eliphikisayo linqobe ubona ingani umnumzana Lungu engamukela yini impumela yokhetho kungabi lodlakela njalo uthini ngalokho asekujile ukuthi bekulokuqelikezela lanxa bekungaveli kubandla elibusayo
kuyabonisa nje ukuthi njengoba intambo zokhetho beziphethwe nguhulumeni okhontrolwa nguye uLungu kuyamangalisa ukuthi angakhala ngokuthi kulokuqilibezela siyazi ukuthi khona ukhona omunye okuthiwa ufile siyazi ukuthi khona kungenzeka ukuthi asikwazi ukuthi khona ufe ngohlobo olunjani kodwa siyazi ukuthi udlakela lujwayele ukuthi luyenziwe yilabo abaphethe intambo zikahulumende uLungu nje usebonisa ukuthi usesesaba ukuthi uzadliwa kulelu khetho
singathi kwezombusazwe kwele Zambia ukuqhutshwa kwenhlelo ezifana lokhetho kuyafana lokweZimbabwe yini kumbe ele Zambia lingcono lanxa nje sibona ukuthi kuke kwacitshwa ubulembo be-internet
ukuqhutshwa kokhetho kwele Zambia masi ukuqhathanisa lokwenzakala kweZimbabwe akufani akufani ngoba abeZambia sizivile ukuthi kulodlakela kodwa udlakela lokhona alulingani nalolu esiyasilubone nxa kusenzakala kweZimbabwe abantu beZambia siyabona ukuthi avaliwe ama-internet uvaliwe Facebook kwavalwa kodwa udlakela lweZambia ngani lungaphansi kulalolu esiyasilubone kusenzakala kweZimbabwe
lo umnumzana Walter Nsununkuli Mbongolwane ingcwethi yecubungula yezombusazwe esixoxelayo ese-South Africa ku live talk namhlanje kuhlelo sikhangela ukukhuphuka kwenani lasebebulawa iCOVID-19 kanye labafunyana belegcikwane leli elizweni. Ikhansili yedolobho leJohannesburg kwele South Africa ithi umeya osanda ukukhethwa umnumzana Jolide Madongo osendo lwakhe oludabuka eZimbabwe yena uyisizalwane esizelwe lokukhulela eSouth Africa ngakho kasiyo umuntu wokuza. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ukukhethwa kukameya uMathongo olabokhokho abadabuka eZimbabwe sekudale ukungunguna kwabathile kwele South Africa. Besethi kungani bandla le-ANC livume ukuthi idolobho leJohannesburg likhokhelwe ngumuntu wokuza. Kodwa akokhuluma emele iCouncil leJohannesburg unkosikazi Nonceba Molwele uthi uMathongo ungwasemzansi.
The executive mayor has been born and bred in the country.
Umeya uMathongo kakusimuntu wokuza kodwa yisizalwane salapha esigcweleyo.
So he's been in the infrastructure, so he is not a migrant.
Le yinto egcizelelwa nguye uMathongo onguye okuveza ngesikhathi egcotshwa ukuthi okhokho bakhe badabuka eZimbabwe.
uMathongo omdala wangcwatshwa lapha eMzansi.
uMathongo uleminyaka engamachumi amane lesithupha 46 kanti ubeseleminyaka elichumi lasishiyagalombili 18 elilunga lekomiti ekhokhela inhlelo ze-ANC eJohannesburg engakakhethwa kuba ngumeya nguye ube phethe ugatsha lwezemali ekhansilini yeJohannesburg. uMathongo uthi lobanje usendo lwakhe ludabuka eZimbabwe ukungena kwakhe esikhundleni akutsho ukuthi sekuzavunyelwa abakwamanye amazwe bangene elizweni ngokungekho emthethweni bahlale santando edolobheni leJohannesburg. Umgcinihlalo wenhlanganiso yemela beZimbabwe kwele South Africa uMnumzana Ngqabutho Mabena uthi ukukhethwa kukameya Mathongo uthemba kuzovula ithuba lokukhulumisana ngenhlupho ezibhekane labakwamanye amazwe eJohannesburg.
Sicabanga ukuthi ukukhethwa kukameya omutsha wedolobho leJohannesburg kuzancedisa ukuthi silungise udaba lwabantu bokuza abalapha eSouth Africa, eJohannesburg ikakhulu. Kuzakwenza ukuthi sibuyele sibuzisise ukuthi idesk leli lisebenza njani lama migrants eJohannesburg.
Umgcinihlalo wenhlanganiso yenhlokomo yesizwe Trust uMnumzana Kanisha Sinkala uthi bakhangelele ukuthi umeya Mathongo abe ngcono kakhulu kulalo owake waba khona wayebandlulula abakwamanye amazwe uMnumzana Herman Mashaba.
Kusinikeza i-expectation yokuthi sicabange ukuthi kumele ukuthi laye akubone kufanele ukuthi ancedise, hhayi ukubisela abantu emazweni abo but uku-regularize abantu. Silabantwana abaningi asebe-stateless here in South Africa that need to be actually assisted, especially in Johannesburg. So we expect him as the mayor to understand.
uMnumzana Mathongo uthi ubukhokheli bakhe buzasebenza gadalala ukwenza iJohannesburg ibe lidolobho elincomekayo umhlaba wonke, kanti ke izisebenzi ezingamavila leziqhuba inkohlakalo ziza kuyahlala ekhaya. Vele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa inguThuso Khumalo.
Okwamanje wathi sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Ekupheleni kukaNtuliyazi eleMelika libeke owake waba ngumongameli weHonduras uPorfirio Lobo Sosa nomkakhe uRosa Elena Bonilla Avila kuluhlu lwezijeziso zenotho ngenxa yenkohlakalo. Lokhu kutsho ubana uPorfirio Lobo, Rosa Lobo labenuli ababili laba abasavunyelwa ukungena kweleMelika. UPorfirio Lobo Sosa, owaziwa njalo ngegama lokuthi Pepe Lobo, wabusa eleHonduras kusukisela ngomnyaka 2010 kusiya ku-2014. Elilunga lebandla leNational Party, wangena kwezombusazwe ngomnyaka 1990, wakhethwa ukuba ngumsekeli womkhokheli wedale lephalamende eleNational Congress of Honduras. Kuleso sikhundla uMongameli Lobo wamukela izifumbathiso lezivalamlomo ayezinikwa zinhlanganiso lamaqembu ezigangi afana lelaziwa ngokuthengisa okudakayo ele Los Cuachiros ukuze amalunga awo athole ukuvikelwa ngabezombusazwe. Kutsho unobhala obona ngobudlelwane beMelika lamanye amazwe uSecretary of State Anthony Blinken embikweni awulobileyo. URosa Lobo wetheswa umlando wokuchaphaza inkulungwane lenkulungwane zamadola eMelika emalini ezazivele enhlanganisweni eziphathisa amazwe omhlaba aswelayo lesikhwama sikahulumende eyayihlelwe ukuqhuba inhlelo zentuthuko ngaleso sikhathi sombuso womkakhe. Watholakala elicala emthethwandaba waphezulu walelo lizwe, wagwetshwa ukuhlala ejele okweminyaka phose engamashumi ayisithupha 58. Kodwa-ke enyakenye ngomnyaka ka-2020 kulomunye umahlulo wagcina isithi leli cala aliphathwanga kahle, ngakho-ke kumele lithonisiswe kutsha, wakhululwa. Ngesikhathi engumama wesizwe, u-First Lady Rosa Lobo waphatheka emisebenzini yenkohlakalo eminingi kanye lokuchaphaza imali yelizwe ezithengela akufunayo, kutsho uSecretary Blinken. Imisebenzi yababili laba umfazi lendoda yabiswela kakhulu emuva intuthuko lehlala kahle yabantu baseHonduras kanye leyombuso wentando kaZulu. ULobo akagwetshwanga emacaleni akhe lawa, kodwa umkakhe uRosa Lobo wayeseke wavalelwa nyakenye, wasekhululwa ngemva kwesiqondiso sokuthi liqale kutsha ukuthonisiswa icala lakhe. Abenhlanganiso ezimele yodwa i-Transparency International yesebenza ukuvisa ezenkohlakalo emhlabeni jikelele bathi inkohlakalo iyaphambanisa okwamagama intuthuko yomnotho welizwe, ngoba kungela abaphandle abangafisa ukuzotshala imali elizweni elilenkohlakalo. Izijeziso lezi zigcizelela ukuzinikela kwele Melika ekuqedeni imisebenzi yenkohlakalo nokungananzwa kwemithetho yelizwe, okuyikho ukubisela muva intuthuko yaseHonduras, kutsho uSecretary Blinken. Ele Melika uthi lizaqhubeka lisebenzisa zonke indlela ezingalithola ukuphathisa ekubunjweni kwesimo esingatshabalalisa imikhuba emibi enjengenkohlakalo lokujeziswa kanzima kwalabo abafunyanwa belicala lokuphatheka kuyo kulo mhlubulo kanye lasemhlabeni jikelele.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Did you wanna was a Friday, my darling? Was a Friday, seven to forget. Was a Friday, my sweetie.
Woza Friday namhlanje silomculi osacathulayo ozibiza ngokuthi ngumzala, kodwa igama lakhe lokuzalwa kungu-Onias Banda. Yena ke uhamba leqembu lakhe elizibiza ngokuthi Bulawa is Finest, abacula umdumo wemanyalo in piano music. Untungabele Komo Studio 7 usethulela lolu daba.
Hello all over the world, I'm Zala. You see, I'm going to sing about the Undertaker.
Leli lidlala telikamzala elakuqala lisizwa iphuma etsholotsho kodwa ihlabela ikwele South Africa. Nansi izethula
Onias Banda weBulawayo is Finest, nguye umsunguli weqembu leli. Ngiqale ngo-2017 kwaba nzima lapha lalapha ukuzinze ngikhiphize ingoma aza ngayenelisa ngo-2019.
Idlalate leli lilesihloko esithi Bulawayo is Finest Hot Boys, njalo lile ngoma esiyisi Tupa ezikoqela ethi abenguni ntombi kanye lale ethi mthwakazi.
Yena kathi siyayilenga siyajala namhlanje.
Abangafuna ukuthenga idlalade lakho obalithola njani?
Abafuna ukuthola idlalade lami bangalithola ku number lezi 0640605757. Awakathese ngise South Africa eJohannesburg, yikho lapho engikhona.
Abalandeli ke ubatshiyela waphi amazwi?
Abalandeli ngithi hayi, ingoma sezikhona nami, asizikholiseni. Litsho lapho ukuthi angalunganga khona ukuthi ngalungisa ngaphi. Lapho kuqonde khona kuyaba kulungile njalo. Then bese lifaka izandla ke ukuthi lami ukuze ngiphakame, ngoba ukuthi ukuze kuphakame ukuthi kuzotholakala abalandeli abangakuxhasa lawo lapho ohluleka khona. Sithengeni ama-CD, singathengi la sehambe bayadabha bekukho lokhu asabe kuyenza. Nilithenga ama-original ukuze lathi isikhule. Ngiyabonga.
Uphuma ke enkundleni umzala leqembu lakhe leBulawayo Finest ngale.
Acathilayo umzala igama lakhe kungu-Onias Manda ehamba leqembu lakhe leBulawayo Finest. Siyezwa lapho bacula umdumo wemanyalo lowamapiano. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair usuhlelwe ukuqhutshwa kusukela mhlaka 23 Ncwabakazi kusiya mhlaka 25. Kuyaqhubeka ukubalwa kwamavoti eZambia ngemva kokhetho oluqhutshwe izolo lokudinga umongameli walelo lizwe lamalunga edalela ephalamende. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngisithandekile Mhlanga ngisithi libe lempelaviki enhle. Siyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.